Umbiko lo eMelika muhle kakhulu ngokuba wonke amazwe omhlaba afanele azwakalise ukuthukuthela ukuzonda kwabo ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukwephulwa kwamalungelo abantu, ukwethuselwa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu okulokhu kuqhubeke njalo lanxa sekudlule ukhetho abantu babelokhu besethuselwa njalo nje, kuyinto embi kakhulu leyo. Ngakho-ke lokhu okuthiwa yiMelika kumele wonke amazwe omhlaba kukhulume, kungabikho na okwenzakala abantu bazithulele, ngoba kuyona zonke izinto kuyenza ukuthi laba benza ububi bakhuthalele ukwenza ububi, bazizwe bevikelekile lapho besenza ububi. Ngakho ke kumele kukhulunywe kuso sonke isikhathi izinto ezinje nxa zisenzeka. Ngakho ke iMelika yenze kahle ngokuthi ikhulume khona lokhu, ikusole kakhulu ukuthi hayi bo, ngale ndlela isonto eqondileyo le, lizwe kalibuswe ngendlela eqondileyo.
Amapholisa Ncube athi akazi lutho ngalolu daba, kula muntu ovule icala kumbe obuye wazomangala ukuthi uthunjiwe kumbe kulomuntu othunjiweyo. Ngokunjalo athi akula muntu osebotshiwe ngoba akalacala elivuliweyo. Kodwa lanxa kunjalo athi asezama ukukhulumisana laye uNkaziwore azwe ukuthi kuhambe njani. Ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngayo lolu daba?
Amapholisa kafanelanga alinde esepolice station athi silinde ireporter, afanele lapho okulalabo khona abalimeleyo, afanele avakatshele abantu abalolwazi lokuthi kuhambe njani bayethatha leso statement. Kanti ke njalo laba okuthiwa benze lobo bubi esibabona bethwele izikhali bayabonakala njalo lapha amapikitha abo kuma video, so asonto enzima kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi bayisukumele, kodwa bamadolonzima kabafuna ukuthi basukume ngoba indaba yepolitiki indaba eyazakalayo ukuthi izathinta abantu abalamandla kakhulu. Ngakho ke akumangalisi lokho esikubonayo, kungokunye kwalokho esihlala sikutsho ukuthi umthetho uphathwa ngendlela engafaniyo okuthiwa yi-selective application of the law, kusiya ngokuthi umuntu usemaqenjini aphikisayo kumbe kwelibusayo abaphathwa ngendlela efanayo. Ngakho ke lokho kuyinto embi kakhulu engafanelanga ivumeleke elizweni, yephula amalungelo abantu, yephula iconstitution yelizwe, yephula njalo izivumelano zomhlaba iZimbabwe eyazisayinayo.
IZimbabwe siyazi ukuthi ibiphakathi kwemizamo yokuvuselela ubudlelwano bayo lamazwe afana leBrithani leMelika. Ungathi ukuthunjwa kwabantu lokuhlukuluzwa kwabo lokhu kuba lomthelela bani kuleyo mizamo yokuvuselela ubudlelwano?
Nxa kusaqhubeka ukwephulwa kwamalungelo abantu njengalokho sikubona, kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe, kakhulu amazwe anjengaboBritain o-America o-EU, abakwenza kucace ukuthi kabasoze badlelane leZimbabwe nxa isephula amalungelo abantu, ingalandeli umthetho, ingahloniphi iconstitution. Ngakho-ke nxa kuyabe kulokhu kuqhubeka kusiya phambili khona lokho, konke lokho abakuzamayo abakahulumende weZimbabwe ukuthi bakhe amabholoho okudlelana kangcono lamanye amazwe, kuzaba nzima, kusoze kube lezithelo, kuzaphelela emoyeni.